Ugatsha lwezempila kahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamathumi asikhombisa lanye 71 bele kholera obulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini wetshabalala kobulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hayi bengitshayile ikholera, bengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThorncroft esibhedlela. Yikho ukuthi ngize ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCountry Park kobulawayo umnumzana Clopas Chiripamberi uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ngukubizwa ngayo ukuthi abantu baphila, abantu babulawa yizisu ngukuthiwa ngamanzi lawa amanye esiwanathayo. So angiwazi ukuthi kuyini mina lami, so angizwa ukuthi sisami sisiba kuhlungu. Angiwazi ukuthi kuyini unala amanzi esanathayo, amanye ezigubhu, amanye enjaninjani, njengoba namanzi sometimes ahlukaisaphaukunatha imali yokuthenga amanzi gasilayo.
Umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Edwin Kosinathi Sibanda Mzingwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
Kobulawayo sokutholakele abantu abalekholera kumbe abacatshangelwa ukuthi banomkhuhlane wekholera abangu-12. Ngikhuluma kuseyafika izolo. Kulabo bantu bahloliwe batholakala abathathu belawo umkhuhlane. Sebelatshiwe bahanjiswa ngemakhaya, kwasala oyedwa.
Umkhuhlane wesikudo uzwana lengcikeza. Osiqhica mfundo Solwaye Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uxwayisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli. Lezinto enizithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini, ngoba lumkhuhlane uyingozi. Umphefumulo womuntu uyachabalala kusiya ngamahola.
Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane wesihudo ubhake kakhulu eHarare leMasvingo, njalo sewufe abantu abedlula ikhulu 100 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Ngikobulawayo ngimele Studio 7, igama langu Ezra Chisa Sibanda.